singafunda ukuzithuthukisa. Bathi ngesikhathi iMelika ithola uZibuse kwakungakayakhiwa njengalokho esiyikho lamhla. Bathi besuka lapho bahle bakhuluma bona ukuthi sibakhangele i-development, balungisa, bakha amadolobho, balungisa imigwaqo, benzani. Yikho kumele sikufunde eZimbabwe khona ukuthi kumele ilizwe lithuthuke, abantu bethole okungenza impilo ibe ngcono.
Kodwa konke kolokhu nxa sikukhangele kuqalisa ngaphi ukuze ukuthi kube le ntuthuko elizweni?
Kuqalisa ebakhokheleni. Yabona ukuthi eMelika lapho bathi bethole uZibuse, abakhokheli babo banoGeorge Washington babe lombono. Umbono wabo wangasuwa ukuthi benothe bona bethuquluze umnotho wonke ube ngowabo. Umbono wabo wawukuthi ilizwe lonke lithuthuke, yikho bapha izabelo abazothi ngama-states lapho, bazipha amandla ama-states wonke lawo ale mthetho yabo ayazigavena nxa singasebenzisa lolo limi. Okuyinto okufanele sifunde ngale Zimbabwe ukuthi izwele lami ukuze lithuthuke, kasinike izabelo amandla, isabelo lesabelo sizithuthukise sodwa.
Kodwa nxa sikhangela njalo siyabona ukuthi ilizwe leMelika lalo likhukukhona elibhekana lakho, okunjengokungavumeli abantu abavela kwamanye amazwe ukuthi bazehlala khonapha, njengakhonokho okwenzakala ngaphansi kukahulumende kamnumzana uDonald Trump. So ke ungathini nxa ukuthi kunjalo besikhuluma nje khonapho ngeZimbabwe?
Uyabona ukuthi abantu abavela kwamanye amazwe babuya vele sesingathi ngama-skills achiyeneyo, ukhalipho okuchiyeneyo chiyeneyo, okwenza ukuthi iMelika ibe yikhonokho eyikho lamhla ngabantu abavela kwamanye amazwe. Yikho kufana lakhonokho eZimbabwe. Yona iZimbabwe layo kuzithuthuke ngesikhathi sikaSmith kwakulabantu beMalawi, kulabantu beZambia, babuya bonke labantu beMozambique, babuya bonke basebenza kunye bazithuthukisa. Osokusenziwa nguDonald Trump yikho kuzabulala ilizwe, ngoba ungaqala ukuthi funa khona abavela endaweni enje asibafuni, abavela endaweni enje asibafuni. Uzekela ukuthi abantu bonamanadebele imbono ekhaliphileyo bagcina bengasabuyanga, abanye bakhona bayagcina sebesukile, sebevaleka, sebehamba. So lolu nyawo esesinyathela ngalo lolu ngaphansi kukaTrump lunyawo olubi kakhulu.
Kodwa kuyalungiseka yini khonokho?
Yikho kuhle ngeMelika, ngisho kuyavotwa kathesi khonapha ngoNovemba, kuzokuthi futhi ngeminyaka elandelayo ngo-2020 lapha kuyavotelwa futhi upresident. Bakulungisa ngokuvota, sonke isikhathi kuphela bayagijima bevote, kulungisa kwakhona.